ngangisizwa izolo zikhona indawo ezithole as much as 12 millimeters awezulu. Ngamanye amagama singathi hayi liyaseula, kodwa likaseuli sisi ukuthi abantu sebengabophi inkaba. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi, laso isikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazazisebenzisa lo nyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe bezidonsisa izileyi njalo njalo, ikakhulu emakhaya, ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lo nyaka. Sisuka-ke emasimini wona ngokwawo, kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo nomvundiso kumbe fertilizer, lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhuba enkomo, kulungisa izikeyi lakho konke. Kodwa abalimi benanzelela ukuthi lo nyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu, ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho lingizwa ngixwayisa ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi othi beqakathekise ukuthi bawungenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo, iningi labantu ikakhulu abalenkomo, sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngigcizelele lokhu kubalimi ukuthi nqabe sitsho abakwaziyo, bathi the last two or so months yenkomo emithiyo isikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emandlelweni ukudla sokungani sokwehlile. So kufanele ukuthi ungumlimi unanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani, aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasozebe lohlupho nxa sokuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka, kuqakathekile-ke ukuthi uwatholele kumbe uwenzele lokhu esithi ngesiNgisi i-production leak, ezazincedisa ukuthi inkomo zingawi kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi lalezi ebezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa. Lakho-ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini zicuba. So ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana nabombuzi lezimvu, lazo-ke ezinye beziloke zizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane esesondele ukuthi siwaphuhlise, sinanzelele ukuthi aqinile azokwenelisa ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhathini sezulu. Ngamafitshane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela simini, isikhathi sokuthenga inhlanyelo, isikhathi somvundiso, nokulungisa amasimu ngokufaka esingathi ngomquba. Siyabonga.